Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuMabasa 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona ivolo e small support endekade kule queue abantu befukumile ngokunengi kwezohlanje. Ngithemba abantu bazafukuma kwezohlaba sibili. Sebebona ukubana ijekiseni ilosizo ngoba athi besibona abantu behlaba saqaphela babona ukubona vice president behlaba sazobona president labo sebehlaba.
Idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve. Pelandaba, Mzelikazi, Lenkulumane, avuliwe ngaleli ikhefu lephasika. Kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lomkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokwehluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika kulandela ukuhlasela we-COVID-19. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe beselingizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisithiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve, Phelandaba, Mzelikazi, Lenkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kulika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukansela Phebe Msipha weluveve uthi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lomjovo.
Mina ngilethemba njengokubona ivolo e-small support endekade kule queue abantu befukumile ngokunengi kwezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma kwezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana ijekiseni ilosizo ngoba athi besibona abantu behlaba saqaphela babona ukubona vice president behlaba sazobona upresident labo sebehlabile sabona ukuthi hhayi thingakade vele njengoba upresident wathi wathi wena ongubani sazibuthi athi navele sengobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti kumele lawo sibe sibonile uhlantshi ngoba xa ungenzanga abantu akusezekele lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kanti uyangikhuthaza ukuthi ayehlaba yena engahlabanga. So hhayi ngithemba abantu bazafukumela phezulu. So namhlanje angikwazi ngisendeka abantu about 50 or 70 akade hlala nami ngizibhotela nje njengokhansela sezikhona ifo yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngani emsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini-ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi bona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutho ukuthi nami ningi bengingacabangeli ukuthi inganamhla kovuliwe emakliniki engicanzukela kulikhefu namhlanje akovulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu imfeyithini zabo ngingandlula khona kusasa ngoba zaziqala kwele ndawo ngike ngiyikhangele luveze lapho ukuthi ingakunjani ukuthi abantu bahamba ngokuneke babo yini ukuyahlatshwa. Ngithemba bazidlula khona ngengama-11 or 12 khona ngale
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi, mina ekuboneni kwami ngibona ngani uhlelo luhambe kuhle sibili ngendlela enhle. Ngoba siyabona kakhulu kuma radio kukhulume la kuma TV, kumenyezele yonke indawo ukubona abantu abahambe kendani behlatshwa. Bona ngani sibili akula lapho kusilele khona. Yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo. Abangalama TV labo, anti kuleyo dokumawuthi njalo kuzophinda njengamakhansa sesikhamba sesimemezela lakho koronkana kuyaphathisa. Bona ngani hayi.
Lowo ngukansela Phoebe Msiphaka ward 9 eluveve ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebanengi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amanengi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Ngakho ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lumkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
UNkosikazi Lynet Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singabacomplacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom.
Umnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane loNkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izenqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka ama-maski lokusanitiza indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
UDonga uthi amabandla okholo lwesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihleneyo, abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bebizanye abantu, ntambama bebizanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebanengi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiPhasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19, kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elamalika lokhu likhokhelayo kubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million leli gciwane elabulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000 kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpholisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yensundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakenye. Aqhubeke edinga izikhece angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama umchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hachi Mushoven. Ugaja olubona ngezisebenzi olelebha kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edluleyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulelenyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokugcina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell, ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili ama-dollar, 2.3 trillion dollars, ngumongameli Joe Biden wele Melika.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association, ukumbe ZIMTA, ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatitsha la engela mali eyeneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokhu kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso le ibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta, umnumzana Richard Gundane, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Khonokho kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumente ikwanisa ukuthi ababalisi basebenza okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyaka uqalisa sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavuthi udaba lwemali oloholo lulungiswe, kodwa kukhanya ngani imali vele ababuya layo ngasikhuluma kayikwani lutho.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula izikolo sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi izikolo zivula ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani. So thina ngasikhangele imisebenzi yamaministry achiyeneyo sibona ukuthi kasinankinga inkinga enkulu nxa ukuya emsebenzini yi-ministry ya primary le secondary education. Inkinga ekhona kathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service and social welfare. Kumele-ke ukuthi inhlelo lama-programs abe-Ministry of Primary and Secondary Education ancediswe aphathiswe nxa sesikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi, sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu kodwa imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into le iyenzakale. Yiyo
manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani, kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini abanye malanga wonke abanye bengahamba?
Hayi, thina sikhuluma siqondane leZimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi bangaza kwenza njani, ngoba abanye abaningi vele kasikwazi ukuthi kanti bavela ngathi baya ngathi, so kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Kondane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eSegway Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leVOA Ndebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe bakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi kesihlonitshwe, loba kunzima loba kunjani sizaqhubeka siloke sisekela, ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha nabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bathijimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela ukuchothozana, ilizwe lokhu lisifa, ilizwe lokhu lisifa, lisiya phambili ngoba lokhu bechothozana, bechothozana, kuphela kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo, ilizwe lisifa. Besicela ukuthi shiwo abantu bakithi beke bebe lengqondo yokwakha ilizwe, beke betshiyana lento zepolitics lezi zokutshona bechothozana lezokuthanda imali. Beke betshiyana lokuthanda imali, imali yebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time, wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu. Sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele.
Ithi Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile. Woza Friday, my sweetie. Woza Friday, ilamba linkomile wena. We baba, kunzima kunomhlaba. We baba, nomsebenzi uphokile.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lePhasika sikwetshiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Chisa Svanda weStudio 7.
Nje sikukhefu lePhasika kunjenje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana, yena ucula ekoBulawayo, udabuka ngaphi yena?
Uya ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi. Ucula ngiqale ngincane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma school choirs, senza ama competitions lapho. So kanti nilandele ukuthi ngisukela lo kachana kakhulu sesemncane. So ngakona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So ikho ke ukuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Harmon Sound.
Sana uthi wavela wakhula ekukhwabitha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu, ngakhulela ebandleni. So ngo-2019 I introduced my first new album ehloko esithando lenkosi ebalisa ingoma ezithi Themba, Umtshato, Umsebenzi, lezinye zankhona zona zingu-8 ine-album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokho kwayenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wegospel.
Ngoba lenkuthazo enkulu ukuthi acule siya phambili angabuyeli emuva.
Lo engeza lami ngathi hi mana mphansi center lami emphakathini uNS Masongela enesebenza la kwelase South Africa. Then ukuthi ensebenza la kwensebenza lo vela sigumbo engwenjayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi uGodfrey Nyathi ngezela ama backing vocals. Then lo Nesta Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungakahambi umculo wakho bengawuthola ngapi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami liyawuthola ku-YouTube, ama-videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani, khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp loba nje kungifonela, inamba zami ngiyazihlamba nazi 0776550789. Ngiyabonga kakhulu kwalani balaleli.
Sikuthela woza Friday ngelangaqathekileyo lapha indodana kaThixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibazisa namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana oculayo kontuthu ziyathunqa. Good Friday, good night, libele kefu weni ngelangozi. Igama lami Ezra Chisa Sibanda.
ehlukane esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakiliniki alo abalisa eLuveve phelandaba mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli khefu lePhasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.